Mhlaka 25 ngoNkwenkwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenkulu injabulo ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Amazwe e-Africa lamhla amanyene ekunanzeni ilanga le-Africa Day kulokungahlaliseki lobuyanga obukhulu kulelizwekazi.
Ngibona ngayo mina sokufika isikhathi sokuthi manje izwekazi le-Africa liqale ukucabanga kakutsha, likhiphe imicabango eyayikhona kusungulwa i-African Union, kufakwe imicabango emitsha yokuthi kanti singenza njani ukuthi izwekazi le-Africa lithuthuke lalo.
Sixoxa nomnumzana Nqobile Ndlovu, isakhamuzi sakobulawayo othi wazibonela ngawakhe isilwane esibikwayo besilokhu sibhotabhota kuleli dolobho, waze wasithatha lo mfanekiso.
Sona isilwaneso sasihamba salayifa amalayithi samanzi, so sasesikhekheleza umgwaqo nje eceleni. Kabe ungani ngumbundu ingane sinokuyihla, so ulayifa amalayithi angani sihamba kancane siyasitopa.
Sizaxoxa njalo lomnumzana Maqhawe Moyo owayengukhansila we-MDCT esilobela kodwa khathesi sekubandlale ZANU-PF.
Abantu bebawaphiwa lawo maprojekthi okufuya inkukhu besenzana, sangathi sizalinika amapulazi baphiwa, sizalinika amakhuba baphiwa amakhuba. Okungafanele lebandleni le-MDC kuyabe kukhulunywa ngokuthi ijinja amayithiro kushukisela libuyiza kuze kufike namhla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amazwe e-Afrika lamhla amanyene ekunanzeni ilanga le-Africa Day kulokungahlaliseki emazweni amaningi njalo kulobuyanga obukhulu kulelizwekazi. Amazwe akulelizwekazi alezimpi agoqela iSudan, iDRC, leCentral African Republic. Ilanga le-Africa Day lasungulwa njengendlela yokuthakazelela ukubunjwa komanyano we-Organization of African Unity, OAU, ngomnyaka ka-1963. Umanyano lo wazoguqulwa ibizo njalo usubizwa ngokuthi i-African Union. Iningi likhala ngokuthi i-AU ayila mizamo eneleyo eyokuqeda izimbi e-Afrika lezinye indubo ezitshiyeneyo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Abantu sekufanele siqala ukucabanga kakutsha ngendlela yokuthi kanti kungani izwekazi le-Afrika lihlala likhangelane lokulwisana, lokuxabana njalo kungelakuthula, lokuthi intuthuko ibanjwe yikho lokhu ingxabangxozi ihlala ikhona emazweni amaningi athize. Singakhangela laseZimbabwe izinto kazimanga kuhle, into kasihambe ngendlela ezifanele sihambe ngayo. Ngibona ngayo mina sokufika isikhathi sokuthi manje izwekazi le-Africa liqale ukucabanga kakutsha, likhiphe imicabango eyayikhona kusungulwa i-African Union, kufakwe imicabango emitsha yokuthi kanti singenza njani ukuthi izwekazi le-Africa lithuthuke lalo, likwanise ukuthi ligijimisane lamanye amazwekazi afana labo-Europe, labo-America. Ngibona ngani mina inguquko yalethu e-Afrika i-colonization, le decolonization kufanele ibe khona-ke, siyenze njalo kodwa sokuletha sesiletha ukuthula le ngqubekela phambili.
Ukukhona kungani kuhlezi kulokucabana, kulezimpi, kulokulwisana, kulobuyanga ezwekazi le-Afrika, kungelani lokuthi amazwe amaningi anothe okumangalisayo?
Lokhu kusukela endleleni izwekazi le-Afrika elisungulwe ngayo kusukela esikhathini sokuthi lithathwe ngaba besuka phetshe abamhlophe njalo selithathwa ngabamnyama. Indlela okwaqhutshwa ngayo umsebenzi wona lo okuthathwa kwezwekazi le-Afrika lokunikwa njalo emva ebantwini base-Afrika awenziwanga ngendlela efanele. Abakhokheli njalo le ndlela orhulumente abakhwe ngayo bakhiwe ngendlela eyayiqondile njalo isebenzela abahuquluzi benotho ngesikhathi se-colonization. Kodwa indlela le amazwe amaningi akhiwe ngayo kayisebenzi nxa sesizama ukwakha esikuthi idemokhrasi kumbe umbuso wabaningi. Khonokho sokufanele singakucabangisisa kakahle khonokho, sakha amazwe amatsha esingakuthi ngesilungu i-new wave eyokuntshintsha indlela esakha ngayo orhulumende. Ngibone ngani mina yikho kuzasiza, kodwa nxa silokhu silamazwe akhiwe ngendlela eyayakhiwe amazwe e-colonization asoze siphumelele ngoba vele kakusebenzi. I-Afrika ikhokhelwa ngabo-strongmen nje kuphela, ayikhokhelwa ngabantu njalo langengqondo. Lokhu kusenziwa ukuthi abantu bonke nje jikelele sithi nxa singaba labakhokheli sithathe sibafake phezulu kakhulu ukuthi basekuthi bangenza njani ngaphandle kokuthi bahuquluze inotho ukuthi bale lokho bengezelela amandla abalayo. Lokhu yikucebisa njalo lokuhlakaniphisa sikuthole ngokukhulumisana labantu abaningi njalo lokubala endaweni eziningi ukuthi sithole sisukuthi kathi kungani izwe lakazi le-Africa lihlala lingani alinako ukuphumelela loba lile notho enengikwedlula amazwekazi amaningi amazwekazi aphansi lapha emhlabeni.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda ocubungula ezombusazwe njalo efundisa ekolitshini le-Huddersfield University kwele-Bilitani. Silokhu sikudaba olufanayo, inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isikhuthaze uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo agcwalise izimiso ze-African Charter on Human and People's Rights. Embikweni asanda ukwethula umgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Njabulo Ncube uthi uhulumende kumele esule yonke imithetho evimba intatheli izindaba ukuthi ziqhube umsebenzi wazo zikhululekile. Umkhosi weZim Expo eAtlanta khonapha eMelika uqhubekela phambili izizalwane zeZimbabwe zibukisa amabhizimusi azo njalo zikwejise izindawonye kuhlatshelwa ingoma zokholo iGospel Concert lokunye. Umkhosi lo uqalise ngolwesihlanu njalo ugqitshwa kusasa ngomvulo ekuseni. Njengenhlala yenza, ihofisi yesigodlo seZimbabwe eMelika ibithetheleli thuba ukulungisela izizalwane zeZimbabwe eziyabe zisemkhosini lo ingwalo zamapasipoti lokunye kulokuthi ziye esigodlweni eWashington DC wenza lokhu. Kuqhutshwa imincintisano yeBeauty Contest enguqu lokunye. Umnumzana Quiet Ncube omunye wabaqoqi beZim Expo usichasisela okuningi ngembali yalomkhosi.
Expo sayisungula sokulesikhathi sibisile isile eminyaka elitshumi lanye kumbe iminyaka elitshumi lambili uma ngaphambanisi. Sayiqalisa khonapho kubo 2002 and kusukela injongo yethu bekuyikuthi njengabantu abakudiaspora sizama ukuthi senze i-business ezaletha abantu abafuna ukuthuthukisa i-business zabo lapha e-America. Sizama ukuthi iZim Expo sibaphe indlela yokuthi babuye bazotshengisa lokho abakwenzayo, i-business yabo abayenzayo, abantu bebuthene ndawonye sisehoteleni. Phezu kwe-business expo ebakhona, ama-business khona ehoteleni etshengisa konke abakwenzayo, abantu bebona bebuza imibuzo konke lokho. Phezu kwalokho kunengi okunye sikwenzayo nge-weekend le. I-weekend le sikwenza ngaso lesi sikhathi somnyaka ngo-May.
Okunye okwenzakala kulo umbuthano kuyini?
Kule beauty pageant le-fashion show ngeyinye yezinto ezithakazeliswa ngabantu kakhulu. Uma singayenzanga bakhonona umnyaka opheleleyo sadecide ukuthi singakwenzi, abantu babuza kakhulu kwabakhathaza ukuthi kathi kuhambe kanjani. So iphendukile njalo i-beauty pageant ikhona.
Lo ngumnumzana Quiet Ncube omunye wabaqoqi beZim Expo obekhuluma ecingweni ese-Atlanta khonapha eMelika. Umnumzana Nqobile Ndlovu ohlala edolobheni lakoBulawayo uthi wazibonela ngawakhe kumalanga amabili kumalanga ambalwa edluleyo isilwane esibikwa sibhotabhota edolobheni lakoBulawayo singabanjwa, waze wasithatha lo mfanekiso. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuye umnumzana Ndlovu.
Ndingayivile e-Oldgodini Road nakhona laphana sasenza umgwaqolwana ukwenza ukuthi ngithuthele ngapha kubo-Tekas. Ngithi ngiyathi ngibone ngami yinto enkulu ngabona isilwane. So ngake ngizothola isilwane esidingakala ngahle ngama ngasithatha i-picture. Ngadinga le number ye-STCA ngadownload i-application ye-yellow pages ngayisiswela inumber ye-STCA.
Ye, wawungesabi khonaphana usibona ukuthi singakulimaza?
Hhayi, ngithonisemoteni. Sona isilwane leso sasihamba salayithi wamalayithi samansi. So sasesikhekheleza umgwaqo nje eceleni. Kabe ungani ngumbundu ingane sifuna ukuyidla. So ulayithi wamalayithi angani siyahamba kancane siyasitopa.
Swake wasibona isilwane?
Mina isilwane ngizibona ngithokozo vele. Ngihlala hambe ebusuku vele. hayi silwane kanti antike sihamba kube sipangane kwantintin efuthi ngale vele zigcile lo e-Afrika I'm so umuntu uyakwazi isilwane
ye hayi besikhuluma nje ngalesi phela umuntu ahlangana lasemgwaqweni
mina ngokwesithuku hlana ngasemgwaqweni ngangahlana nomfo futhi nje mani eBotswana
khona kwakwenzenjani
yabo kanti yabe ngingakuplanani phela la manti into echayisana la sisemamedia abanye basikhuluma sibili kwala lo driver phosethile ngithi nganingithi into yakhona eyenzakale neso short space of time nokuthi ngathatha njani ifoni ngaphotha kwahluke yiphongeni but sona hhayi asosilwambe sasisabesawutas khulule siqaphe sasingayithuka ngaphati ngoba imoto yawonela ukusisasa malayi sahle sama asizange sinjinisedani
awasichiya simikho napho kumbe yise sasuka kuqala
uyabona laphana kunaphana ngisithathe ngangingamanga ahamba ngani uyabona laphana kulama okule golf course amathiwa lapha naw angiyabona kuthiwa yini ngotela lami kuthiwa i-Rio ungawubuya etown on your right kule golf course after golf course yona elisite umgwaqo khona ngalolombundu ngasiyayiyehla so
lo ngumnumzana Nqobile Ndlovu ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Ukusigaba sethu lapho esilethulela ezivela emaphandleni ngesonto viki zonke lamhla sixoxa lo mnumzana Maqhawe Moyo owayengukansila esilobela ekubandla le-MDCT kodwa wasuka waya kubandla le-ZANU-PF. Umnumzana Moyo usichazisela ngezizathu zokuchiya leli bandla langembono yakhe ngekusasa izombusazwe kweleZimbabwe.
Sisebenzela abantu bakwesimana isigaba sonke sesebenzani wadi kubancedisa ngalokho nalokho yalokuthize develop isigaba. Ingxaki yasuke yaba khona uyakhumbula ngesikhathi siya kuma-elections ukuthi umuntu kayenze i-application la ngifuna ukuthi ngimele isigaba sakwesimana sesithi mina ngifuna ukuncintisa owayengu-MP ngaleso sikhathi kwabhodwa izindawana zonke ngikhulunya ibizo lami kabi ukuthi mina sengifuna ukuncintisa lesena sikhule esilobeni ma-councillors MDC sasiyi-5 zozi-sitting councillors abazange baphiwe amaphepha ngu-sitting MP wahamba kulapho kulo councilor owayewinile MDC wahamba esipha abantu bakhe ngalezo sigaba shiya ama-sitting councillors ayikhethiwe ngabantu ngaleso sikhathi esithi laba bantu angibafuni ngoba sebefuna ukuzithathela isikhundla sami sokukhokhela isigaba sesilobeli.
Kwakuyuphi umnyaka lapho?
It was last year sisiza kuma-elections aka-2013. Uyakhumbula ukuthi kwathi abafunikwa ngu-MP, ngu-councillor, ngu-president, nangu-senator, we have to submit i-application so that uzathi sisiza ukhetho i-application yakho ihambile. So into leyani yaba chaotic da. So abone ukuthi izigaba eziningi abanye kwaba nama independent. I went as far as Harare ukuthi siyedingisisa leyo nto. Ngathola ukuthi ngafike harvest yakho kungalandisa ukuthi igama lami uMaqhawe. Kwathi njengoba wena uyahlupha sizwile indaba yakho ukuthi uyahlupha esilobela sidabule isilobela ngokuthi wena ukuthi ufuna uba ngu-MP. So angeke sikuncedise ngoba iprofesi okwakufanele yenzile ukuthi amathipha siwomukele sedlulile. Leyo langa kwakusezile sekuvaliwe ama-application. Kwathi ama-application zile sevaliwe. Asisa-accepti amanye amaphepha ngaphandle kokuthi wona savumela so kwakho hhayi nakokuthi sesidedile ngawo.
Manje lacabanga nini ukuthi lisuke ku-MDC liye ku-ZANU-PF?
Khonapho ngesikhathi kusenziwa leyo ngake ukuthi ngingaphiwa amaphepha okuncintisa ngangibona ukuthi impilo yami yayisisengozini ngalo umuntu owayesesithi ngifuna ukuyithathela isikhundla sakhe kathi mina ngani ngikho lapho. So I did to say openly ku-Facebook ngabiza i-structure se-MDC bese wathi 20 ngabatshela ngabanika le ncwadi yokuresignela kulelo bandla. Kusukela lapho ngathi ngama injalo ngingafika ku-politics ngangincedisa abanye bami ababencishwa amaphepha ukuthi basebenze ngibancedisa ukuthi bazuze amaphepha ukuthi bakwanise ukuthi bastende njengama-candidate. Amaphepha akhona yini ngihamba ngawadinga ekhwekhwe ngabanika ukuthi bami njengama-candidate.
Balamukela njani kubandla le-ZANU-PF?
Uyabona ngingathi ngikutshele kuyaba ngangithiwa ngizitshayela ingungu ngoba sishone nikhali sithi kwangu kwangu abantu bonke besilobela bonke abakho lapha abakhona bakhuluma ngami ibandla le-ZANU-PF lalivele isazi ukusebenza kwami engangokwenza ngisebenze le-MDC. So ngathi sengifikile kulelo bandla kwaba nokuthaba okukhulu kakhulu ngoba ngazi ngaphuma sela kuma-TV e-Newsini iviki yonke Monday to Friday bekupublish ukuthi umuntu onjonjonje wayesesilobela engu-councillor sephumile ebandleni le-MDC usengapha ebandleni le-ZANU-PF elibusayo. Owayengu-MP ngaleso sikhathi e-MDC kwaluza kwangena ubaba umpofu MP manezinto sosesilobela kwela ma business la mabhasa ethu wege hard ukuthi lo muntu angene ngoba bazi la vele bebona ukuthi umuntu lo uyasebenza xa eku politics
liku MDC lalile mbono oyihlukileyo lisithi okungagoqula ezomnotho lezombusazwe yikususa umongameli Robert Mugabe esihlalweni khathesi sitshintshe njani imbono yenu
uyabona okunyika thi sebandleni okulolo lalelo okunyika bucatha ukuthi kukhulume kodwa kuyabe kusemgceki ngoba into esekuba njalo MDC ungakhuluma iqiniso lokuthi lapha kulento enje usungumuntu othengwe yi-RAN PF usuyi-CIO agent kanti iqiniso sasivele silazi ukuthi uyabona lapha ekukwenzelekho ngokuthi kukhishwe umgwamo into enkulu ukuthi ama-sanctions la ayakuphosele ilizwe lezimbabwe iyayenza umnotho olizwe ungathuthuki isimo sime kanje
kathesi kuyini ongathi kuhle kakhulu okubona kubandla le-ZANU PF obekungekho kubandla le-MDC
uyabona ngesikhathi i-ZANU PF campaigner ngomnyaka ka-2013 sade bekhuluma besithi empowerment indigenization bengathi sizalinika ama-project abantu bebewaphiwa lawo ma-project okufuya inkukhu besenzani bangathi sizalinika amapulazi baphiwa sizalinika amakhuba baphiwa amakhuba okungafanele nebandleni le-MDC kuyabe khulunywa ngokuthi ishinge ama-ethiro kusukisela libuyiza kuze kufike namuhla imeseji yayivele ingekho ekuthi ikuthuthukise lelo bandla
khathesi sesikhangela ibandla le-MDC sokule-renewal laleli elinye liseleli lokho elikhokhelwa umnumzana Tsvangirai libandla lelo le-ZANU PF
ngombono wami abantu abaku-ground kabazi i-politics eziphezulu ukuthi kusetshenzwa njani ungakhumbula ukuthi ngomnyaka ka-2005 umuntu wabo wanyazelela ukuthi into kazihambi kuhle ngu-professor walesimele ngu-secretary general ngu-tender ayiphithe ngu-secretary general abantu baleke bebhizi belandela kuthi ha uthangela uthangela khanga ulubona ubhizi abafazi okhala imathenka omacheka obani bakobulawayo loret e-South Africa and the likes so that brand isivele sifila isasebenzi
kodwa umongameli Mugabe-ke
usekelo lwakhe
lesisindo sakhe khanya elokhu ehlonipheka yini njalo senelisa ukubusa
ukuhlonipheka uyahlonipheka njalo ungakhumbula ukuthi umuntu omdala bathinwe imhlophe zitshengisa ulwazi lomuntu ukuthi umuntu lo lolwazi usekelo lukhona ngoba ngikhuluma ngesilobela just ngakhanya isilobela besilo MP we-MDC but now ngo-2013 ngokunanzelela ukuthi bandla le-ZANU PF liyayenza izinto eziqakathekile ebantwini sesilo MP we-ZANU PF esilobela oyinzalo yakhona lapha olamabhizinisi esilobela odla nxa ufuna ukuthi uyembona uhamba ngenqola mbi ebhasiki lemthinta kulalo zathi akuthiwa uhlala ebhoyera emele isilobela ngapha
lo umnumzana Maqhawe Moyo owaye ku-MDCT kodwa usekubandla le-ZANU PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesilobela. Loka Cooksman silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7 e-Washington DC. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asihlanganeni njalo ukusasa.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe